Ngomnyaka ingozi zomgwaqo zidala indleko yezigidi ezedlula amakhulu amane zamadola $406 million ngokulungisiswa umonakalo odalwa yizo, njalo lenani labantu abafela kizo liqonga minyaka yonke. Sikhulumele senhlanganiso ye-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Tatenda Chinoda uthi lokhe liqonga inani labantu abafela engozini zomgwaqo njalo bezama ukukulungisisa.
Last year it was around 800 deaths by end of June. Now it's 1.1 something deaths by end of June, same period.
Sinakhangela okwenzakalayo, sibona ukuthi ngesikhathi esifanayo nyakanye lalonyaka, nyakanye sibe lokufa kwabantu abangamakhulu athoba minwempili 800 lohlangula. Lonyaka sesifike kubantu abayinkulungwane elekhulu abafele engozini zomgwaqo ekupheleni kukahlangula.
Umnumzana Edward Afumaneyi ngumtshayeli oleminyaka edlule ngamashumi amabili esebenza njengomtshayeli, okwamanje esephathisana labe Traffic Safety Council. Yena ke uthi kuyadanisa ukuthi abatshayeli abasana
our drivers are perishing because they want to compete on the road. Once they are taken behind the vehicle, they
abatshayeli abachiyane lomkhuba wokugijimisana lokuncintisana emgwaqweni, ngoba iningi labatshayeli bethu bagcina besifa ngendaba yokugijimisana, kubenza betshayelele kwezinye izimota. Nxa usiya ikhadoma njengomzekeliso, yazi ukuthi ikhadoma iyala ilokho ikhona lapho ekhona, kodwa wena ungalahlekelwa yimpilo yakho.
Kunsukanesanda kwedlula, amabhasi amabili awe-Ajax atshayelela eduzane ledolobha leMashingo kwafa abantu abayisikhombisa. UChinoda uthi bona sebekhethe ukuqinisa imfundiso yokudingakalayo ukuze kuvikelwe inani elikhulu labafele engozini zomgwaqo.
We are mounting a stop road deaths campaign. There has to be people driving the movement. This is human capital. We must not lose human capital on our roads.
Lonyaka siqakathekisa njalo sifundisa uZulu, sikhuthaza ukuphela kokufa kwabantu kungozi zomgwaqweni, ngoba abantu beyibo abaqakathekileyo kuntuthuko yelizwe.
Abe Traffic Safety Council of Zimbabwe bathi ilizwe lilahlekelwa yizigidi ezedlula amakhulu amane zamadola $406 million ngomnyaka ngenxa yengozi zemgwaqweni eziva ngela imfa yabantu, ukuchabalala kwempahla, lokulimala kwabantu asebisala sebegogekile. Eyimali eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini senzuzo yonke yelizwe i-GDP. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba isilinganiso esedlula amajumi athoba minominye ekhulwini 94% sengozi zonke lezi sibangelwa yikuphosisa kwabantu, okufana lokutshayela umuntu edakiwe, ukuhamba ngesiqubu esedlulisa amalawulo, ukusebenzisa umakhalekhukhwini umuntu echayela, lokuxabana nje kwabachayeli emgwaqweni okuthiwa yi-road rage. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.